sasenza umhloliso ethi ngathi research okweminyaka ethize saficondane lokukhangelisela ukucubungula ukuthi abantu abangabayanga kumbe abale izimali ezilutshwane abahlala emalokishini kumbe ezindaweni ezithiwa khona asondawo abafanele bahlale kizo imikhukhu, abantu abanjalo bayazwisisa na amalungelo abo empahla ama-property rights? Sasidinga nje sidingisisa ngolwazi lwabo olwelungelo lwempahla ama-property rights. Kwasekukhanya ukuthi hawu, kanti vele bavele bahlala besethukile kwasekwethukeni okuthize, ngoba lapha abahlala khona bahlala besongelwa ngama-country lohulumente, ngoba indawo zakhona azilungisanga kuhle. Kutho ukuthi vele bona ngobuningi babo kabasoze bafabazisa uphawu kumbe singathi ngama-title deed, bazahlala belokwethuka futhi bazahlala bengabantu abangasoze bakwanise ukuthi basebenzise izindlu zabo ukudinga esikoleni.
Kuvele konakala ngaphi? Kwavela kwaba kusimo lesi njani?
Lo ngibuzo omhle. Kulezi gaba ezithize ezimbalwa ezishiyeneyo, kulalaba abanjengabe-ephrate abangena kudala, abazali babo bebalekela impi satshisa emakhaya, labo nje bafika bafakwa nje kungazanga kulungisohle kodwa sokungcunywana, kodwa kabanamathathikithi. Sokubuya laba abangeniswa okwe-politics ngama-housing cooperative, uhulumende lakwezana ukufika kuphela la antshiyabe ezama ukudinga usekelo lokhetho. So bathi ngama-housing cooperative bayathumba indawo sebegcwalisa abantu endaweni yakhona, labo phela hantshi labo baye besakha izindlu ukhansil ekhangele besesaba ukuthi abaxoxe. So kusiza laba abaningi abahlala emalokishini abagena kudala kodwa belokhu bebhadala imithelo befanele bona benikwe ama-title. Sabona izigaba zakhona nje zitatu, kodwa ngiyazi ukuthi nxa abathi nje sikhuluma ngakho nje sithi imikhukhu, sikhuluma ngendawo enjengosolomia lapha akwakuthinjwa khona ngama-housing cooperative, bese sithi khona ye wephula umthetho, kanti kungani ungalungisiswa ukwenzela ukuthi bengabe lokhu bengena abantu lalaba abakhona akusakwanise ukuthi baxotshwe, ngoba usekelo sombuso sine-right to shelter kakulungisiswe, imithetho yakhona yayilungisiswe ukuthi ubugebengu abakhona bungabulokhu besenzakala.
Uhulumende wamukele njani isicelo senu le committee eliyinike ugwalo lwenu?
Ye, iqiniso ukuthi njengoba ngithe khona saqala ukudingadinga ukhulukhuluma ngendaba yakhona okweminyaka ethize, yikho laphana kwakuthi bekhankasa bona umnangagwa labanye be-TCC bekhuluma ngokunikeza ama-title deed abantu abahlala ezindaweni zakhona emkhukhwini. Indaba yakhona vele yasisike ukuthi njengoba sithe khona ku-parliament sicela likhangelisa igwalo lethu le-right shelter, bayemukele kuhle nje indaba yakhona besithi bona ye isicelo sombuso vele siqondane lelungelo elomthunzi i-right shelter, kanti nisafunani manje? Nasithi hhayi, isisekelo sokuthi singakhuluma into kufanele kube lo mithetho osekela into yakhona. So lethi bona hathi-ke sesizakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elitshoyo eminenginengi ephazamisa ukuthi abantu bazuze ama-title deeds yiphi. Nxa kusobala ukuthi itshintshe umthetho singakhuluma ngakho, kodwa nxa kufanele ukuthi nje silungise i-policy salungisisa ngakho. Bamukele kuhle nje igwalo lethu, sesimelele ukuze ukuthi baqondane lokwenzana okakhesi.